Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngomgqibelo womhlaka 2 Mpandula 2017 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Amabandla ezombusazwe athenhlo amehlo kobulawayo. Kanti vele kungani leli dolobho liyinsika ezombusazwe eZimbabwe.
Ezindlela ngithi mina abantu bobulawayo bengakhetha ulutho lwabo. Ungaze ubenzeni bayabavelela. Asimangali ke kathesi unanzela amaphathi wonke akhangele kobulawayo. Bayakwazi ukuthi ungazubambe ubulawayo usuba kumathebeleleni.
Izisebenzi zithi azilathemba lokuthi iholo lebonus lomnyaka wonalo lizakuzwa ngemfanelo lanxa uhulumende ethembisa ukuziholisa kusukela ngenyanga kaNhlolanja.
Esikhathini esibonile eminyaka nedlileyo ukuthi uzakukhuluma njalo ayisiko ukwenzakalayo, kanti sikhathi siyafika kulelo sesosibanga. Izo sokuthiwa hayi imali yangona ayitholakalanga izabhadala futhi besinika amanye amadilisa phambili.
Ibandla le-MDCT lilungiselela ukuyatshengisela emhlanganweni we-United Nations ngapha kwele Melika kumaviki amabili azayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni we-Studio 7. Amabandla ezombusazwe athenhlo amehlo kobulawayo. Kanti vele kungani leli dolobho liyinsika ezombusazwe eZimbabwe. Amabandla athi LMDCT, PDP, National People's Party, kunye lezanu PF, aphakathi kodubo lokudonselana amandla kakhulukazi kobulawayo. Sixoxele ngcwethe ecubungula ezombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi, othi uZulu wakobulawayo wandise ukubambana lapho esiya kukhetho.
Ngizaqala kancane ngikhulume ngembali ukuthi ubona amabandla wonke obulawayo ngathi bonke bakhangele bona bana abantu bakobulawayo ngedluleni umantu bemadeleleni bale mbali esikhathi iyihistory enhle yokuthi bangakhethi ulutho lwabo babambelelekilo lanxa usubuya njani awubajedisi. Sizakhumbula early 80s ngesikhathi segugurahundu ili abantu babe ngokuningi kwakuyizaphu and abantu bebulawayo babambela kuzaphu. So ukuthi esokuvuma ngo-2000 labana uvuka i-MDC, abantu babambela ku-MDC kwaba lokuxokozela lokuthi uluzwa kwabantu lokubothwa kwabantu, kodwa sanandlela abantu bawabulawa babambe. Ngezindlela ngithi mina abantu bawabulawa bengakhetha ulutho lwabo. Umani bakhe bengakhetha ulutho lwalo. Ungaze ubenzeni bayabambelela. Asimangali ke kathesi unanzela amaphathi wonke akhangele kobulawayo. Bayakwazi ukuthi ungaze ubambe ubulawayo usuba kumathebeleleni. And ngaso kunjalo futhi babe leqiniso ukuthi ungaze kube lokuxozela lokwethuselwa kwabantu lokuhlukuluzwa lokuthalani. Abantu bakhona abatshintshi bayaqina bebambele khonapho. Kuyikho libona amabandla ende ephithizela. Njalo singabaleli iqiniso lokuthi ibulawayo njalo silabantu esabangathi sebekhuluma odlula abantu bonke elizweni ngendaba esingathi yilokhu ikubandlulwa abathi i-marginalization. So kulama iziqebuqembu zabantu esikhathi ngama-pressure groups amaningi akhuluma ngokuthi abantu babandlululwa laphana laphana, amakhampani ahlonitshwa yonke into. So ngokwenza njalo isilabantu esingase kulama-activist amaningi ngokunjalo amaphathi befuna ukuthi sebethathe i-advantage yokuthi kulama-activist singabamba bona amabantu kuzabaluli ngase nasikhulumeni ngokhetho luka-2018 abantu zenele sikubadonsa ngoba bazahamba sebefakaza bengazi bakukhombe leyo phathi ezakhonjwa iyabe isazi ukuthi abantu bazaqoqwa bahambe bayevotela leyo phathi ngobuningi. Yikho engikunanzela ngokuthi kungani ukhanya kubhithizela kobulawayo.
Kodwa-ke kathesi kukhanya abantu bakobulawayo ababambananga ukuthi bafuna into enye. Ungathini wena nxa ukhangele ngeliphi bandla kakhulukazi elingathola usekelo kobulawayo kumkhetho lomnyako zayo?
Kathesi kunzima ukuthi kodwa ngokubona kwami kukhanya nxa kakhulu sengikhuluma ngala amabandla aphikisayo ayi-opposition nxa bengalungisanga izinto zabo kuhle. Ngikhuluma nge-MDCT, ngikhuluma nge-PDP, nxa bengalungisanga izinto zabo kuhle ukuthi bona emabandleni abo balungisa inzobe babambana ngibona kobulawayo mina kungavukela ibandla elingamangalisa abantu elingagcina selihlanganise abantu be-GDP lahlanganisa abantu be-MDCT lahlanganisa abantu bezaphu lahlanganisa abantu abakumjuru ngoba kukhanya ngathi abantu bangaba sebefuna ukubambana bathi bona isikhathi esiside besetshenziswa yihambe esiyizwa nxa ugoti ebantwini la bathi sebesetshenzise kakhulu so labo sebefisa ukuthi bake bazibambela izinto zabo badinge i-leadership ezazithungamele esigabeni sabo engxenye kungesa indaba le yokubandlulula ekuthiwa yi-marginalization yokuvuswa kwamakhampani kubonakala so ngiwama umbono omncane ngala mabandla omabili aphikisayo engananzelelanga kule nto into engavuka ngokubona kwami bekwenzakala khonapha kuground labesihlezi khona.
Hello-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi ingcwethi yecubungulayizo mbusazwe ubekhuluma le-Studio 7 ekobulawayo. Izisebenzi zithi azilathemba lokuthi iholo lebonus lomnyaka onalo liza kuza ngemfanelo ngomnyaka ozayo lanxa uhulumende ethembisa ukuziholisa kusukela ngenyanga kaNhlolanja. Izisebenzi kahulumende zithole iholo lebonus lomnyaka ophelileyo ngenyanga kaNcwabakazi kuwonalo umnyaka. Sixoxele nobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions, iZCTU, umnumzana Jafet Moyo, ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Singani siyakhathazeka kakhulu ngokuthi u-employer esikhathini esiningi umgijimela emaphepheni kungazange kube lesivumelwano. So ama-members ayakukhonona ukuthi lokhu kwenziwa nje kungalabo ukukhulumisana okukahle, okuqondileyo, njalo ku-honest. Sibona ngathi wona employer nje uzenzela izinto azithandayo yena, kodwa-ke thina ama-services siwanika ikakhulu ungakhangela nje izisebenzi zikahulumende yizo ezibambeleyo ukuthi uhulumende ame anike ama-services elizweni. Kodwa indlela izisebenzi ezibanjwa ngayo kayihle akula sivumelwano, kodwa ikwakuthoyo ke employer ukuthi uzabhadala kumnyaka ozayo. Esikhathini esibonile eminyaka nedluleyo ukuthi uzakukhuluma njalo ayisiko ukwenzakalayo, kanti sathi siyafika kulelo leso sibanga sizo sokuthiwa hhayi imali yankona ayitholakalanga izabhadala futhi besinika amanye amadeyisi aphambili. So udubo olukhulu nje, kodwa kuyathengisana ukuthi hhayi izinto phakathi kelizwe kazimanga kakuhle ilizwe lilamali.
Kodwa njengezisebenzi liyathaba yini ukuthi litsheliwe ukuthi ikhona kunalokhu esike sekuzwa kweminye iminyaka ukuthiwa khona alisozolithola ibonus?
Akukhabe lesivumelwano sokuthi kayikho, besivele sisithembile ukuthi izaba khona. Sikhangelela ukuthi uhulumende nxa le ndlela zokuthi ufuna ukuyimisa, ufuna ukuyiquma, kube yinto ekhulunyiswa nayo. Yes, siyajabula ukuthi nje uyakhonfirma ukuthi hhayi sizayithola. Ngokuthi ngokubona kwethu ama-civil servants yibo ababambe umkhonomi welizwe. Nxa ama-civil servants angaswela iholo, aswela i-bonuses, leli lizwe lingadilika. Singabona nje sokuaffecta ku-private sector because uhulumende yikho lapha abantu abashuwad ukuthi kupheleni kwenyanga bayathola iholo. So ukuze i-economy nje khanye ihamba ikuthi ama-civil servants athole iholo lawo. Nxa bezathola le bonus kutho ukuthi kuzayenza ukuthi i-economy wethu ube uhamba, amakhampani angazali.
Hello-ke ngumnumzana Jafet Moyo onobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, iZCTU, ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Ibandla le-MDCT lithi lilungiselela uyatshengisela emhlanganweni we-United Nations ngapha kwele Melika kumavili amabili azayo. leli bandla eselihlala litshengisela e-United Nations minyaka yonke lithi lizaba litshengisela lisola umbuso kamongameli Robert Mugabe. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla le-MDCT ngapha kwele Melika umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Sisi reach out to amaZimbabwean amaningi across party lines, especially manje njengoba sesile alliance lamanye ama opposition parties under i-MDC alliance. Sisi reach out kubo abaningi ukuthi sibameme ukuthi babe lathi mhlaka 16 September e-New York. And lakhona futhi simema omakhelwana bethu abase-South Africa ukuthi labo babambane lathi ngoba uGrace Mugabe siyazi ukuthi laye uyabe khona eNew York and ngale ndaba yakhe ayenzayo ukuchaya le ntombazana eSouth Africa sibiza simema abafowethu nabodadewethu abaseSouth Africa ukubana basijoyine sikhankase sonke ukuze sikwazi ukuqondisa izinto eziphambanisekileyo kakhulu nelizwe lakithi laseZimbabwe.
Siyabona ukubana ukutshengisela kwenu okomnyaka odluleyo kugcine kuphazanyiswa ngabenhlanganiso eyalapha esekela umongameli Mugabe. Likhangelele ukuthi lo umnyaka ukutshengisela kwenu kuhambe kahle na?
Well, siyazi ukubana umbuso kaMugabe umbuso owodlame njalo futhi owokucindezela and umbuso ole corruption. Abantu laba abathengisela besupporta uMugabe it's mostly out of ignorance and also nokuthi ngabantu abathengwayo ngoba siyazi ukubana bebenikezwa from i-consulate office yaseZimbabwe bebenikezwa ama-t-shirts ezimali ukuthi bakhankase akusikuthi ngabantu abavele bona deep down belothando loRobert Mugabe njengabantu abazilambeleyo abadojwe estradini bethengwa ukuthi bazotshengisela ezifo uMugabe lesapoti from abantu balapha e-America.
Hello ke ngumnumzana Dan Moyo umgcini sihlalo webandla le-MDCT ngapha kwele Melika ubexoxa le-Studio 7 ekhona pha kwele Melika eVirginia.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlelwa mshweshwe
lamlela nampala fobembula
yikudibana kuhlelo lwezemabhandleni igama nguntungamile Nkomo. Namhlanje ngiselwagwelo enketa village njalo ngixoxa lo sobhuku walesi sigaba umnumzana Matthew Nketa. Ngiyakwamukela uhlelo sobhuku.
Ngiyabonga Ntunga.
Ye, kwenzakalani esigabeni sakho?
Esigabeni sami kulezi nsuku kuhle kakhulu. Mina ngiwusobhuku mphinde ngikhokhele i-association okuthiwa yilwagwelo Heritage and Development Association. I-association leyi ikhangela konke kusukela kwezamasiko, kwezemfundo, kwezempilo, ikhangela into eziningi ezithinta abantu ku-grassroots kodwa sibambisana nohulumende ngoba kuwona lo mnyaka nje sithethe ukubambisana siyi-association ne-Ministry of Culture i-district level ukuhosta i-district cultural week ekade isensukanini ibe nhle kakhulu.
Ngeviki ezayo sizwa kuthiwa kukhona okukhona kwezamasiko khona ngapho, kuyabe kusenzakalani?
Ngeviki ezayo besifisa ukuthi mhlaka 7 September emaboleni showgrounds kuhlangane i-traditional leadership yonke elwagwelo osobhuku abalisa izinduna abelapha izinatha lezinipha lenkokheli zamachurchi nengatha zikahulumende u-DA namapholisa sizibonisana ngokuthi next year 2018 ilwagwelo inganikeza i-chance yokuhosta i-national event yezamasiko. So sifuna ukuzobona umhlahlandlela ukuthi i-event enjalo engawohulumende esiphile sizayiphatha njani ngoba i-district event iphathe kuhle kakhulu. So sifunaukuqalisa kathesi amalungiselelo nokuxoxisana nokuthi kathesi sokuyisikhathi sokuthi siqalise ukulungisela ukucela izulu abeze abacela ngesintu labo baphume bachaye iganga abacela ngesikristu labo baguqe bathandaze sibonisane ukuthi kuzacelwa njani ngoba ukucela lokhu kule mikhuba yakhona esintwini esikristini lesintwini.
Ngisakhula lapho engikhulele khona kithi leko madlambu zibe zigcwele izangoma zigcwele iwosana ebezisiya komanyangwa ukuyacela izulu lamanje zisakhona kodwa ambona ukuthi zisaziningi njengakudala khona ngapho zikhona na izangoma zikhona na iwosana njengasendulo.
Izangoma zikhona kodwa osokuyinyamalele iwosana. So siye saya koBulawayo sayacela abanye abalolwazi kwezamasiko ukuthi bazosincedisa ukuthi sisize sizinkokheli zesintu siqalisele ngapho ukulungisisa lokhu ngoba okwakhathesi imitolo ekade ikhangelwa yize iwosana azisekho imitolo ikhona sibona kuyizikhonkwane khonokhuyana yikho siyacela ukuthi abalolwazi ngokuphatha isintu kulolo hlangothi kusukela kwezikamambo kusuya koBulawayo kusehla kusiyenjelele iwagwela iyakhala cela ukuthi abalolwazi babuye mhlaka 7 bazosincedisa ukuthi senze njani njengenkokheli khona siyacebisa abantu abantu bazimisele ukulandela isiko kodwa siswele bona bokusincedisa ukusiga njengenkokheli.
Kahle kahle umahluko phakathi kwehosana lesangoma kuyini?
Ihosana ikudepartment yokucela izulu. Isangoma kulapho kuyiwa khona emhlahle usiyachaya amathambo.
Isangoma ngezinye indlela yenza umsebenzi ofana lowenyanga.
Yena usuke kusangomeni usuthwasa usiba yinyanga.
Ihosana zona ziphele kanjani enkabazwe isobhuku? Kona ubufundelwa njani ubuhosana?
Ubuhosana abufundelwa yi-spiritual program ebakhona njengayo idlozi ngayo umuntu ezakufunywa lidlozi kule dlozi lobuhosana kule dlozi elokwelapha elokuba yinyanga kodwa-ke kuphuma emuntwini ngokuthanda kwemvelo. Nxa kuyikuthi abantu imvelo bayayilandela imvelo yezulu iyahlonipha kakhulu. Nxa abantu bengasahloniphi imvelo yezulu iyababalekela ngoba indawo eqakathekileyo ecela ukuphila kwabantu.
Lolobe kuluhlelo lwezemaphandleni sixoxa lo sobhuku weNketa Village elowagwelo umnumzana Matthew Nketa. Lalelani ihlandla lesibili lalingxoxo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyabonga Ntungameli. Kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa lengcwethi ecubungula izamasiko njalo engusiwalu umnumzana David Mhabinyana Ngwenya. Sihlaziya udaba lokugcotshwa kwenkosi yamaNdebele kuyona le inyanga. Kala ngiyakwamukela kuhle.
Hayi ngiyabonga.
Ye mama, sikulodaba lwenkosi lapha. Inyanga isifikile lapha okuthiwa kwena uzagcotshwa umnumzana Raphael Khumalo. Lingathini lena ngalokhu njengoba sesizwe sokuthiwa kwena ikhona enye inkosi ekhethwe?
Raphael Khumalo ngoyethi ngaye sibili silungiselela khona umkhosi. Mhlaka 22 kube yikho lokho. Leyo nkosi abayitshoyo. Hayi. Balungile lawo bayikhethe kodwa-ke inkosi yelizwe esiyikhangeleyo nguRaphael ngoba leyo abayitshoyo kunye nemagwegwe kayikwazi khona izalethwa lamhla iqalisa ukuvezwa ebantwini iqalisa ukufundiswa ngomthwakazi ayisikho esikumeleleyo lokho.
Kahle kahle kuyini okwenza ukuthi bathi inkosi ayisuye Raphael Khumalo yiyona le abakhethileyo? Liyakuzwisisa yini ukuthi bakhethe njani?
Hayi, asizwisisi ukuthi bakhethe njani ngoba yena uRaphael ngokahlangabeza uhlangabeza engumfowabo kaLobhengula ewabulawa ngoLobhengula belo embulalela bona ubukhosi ukuthi uzambangisa. Yikho kutsho ukuthi lo othutshayo kwakufanele ukuthi alibana babe kubona ukuthi uzaba yinkosi ngani bamlethe ebantwini iminyaka yonke le edlulayo. Wazahlala labantu, wabhoda lo mthwakazi wonke, bambona ukuthi awunasi inkosi. Pho esibabona bekwenza bona imigubho ngamnyaka ngamnyaka. Kulokho kwasukela namhlanje sebethutha sebesithi bayifaka inkosi mhla ka 9 njengoba uRafael simfaka mhla ka 12. Awusoye kusebenze lokho. Esikhangeleyo okhangelwe ngumthwakazi ngokamhla ka 12 kaRafael. Kanti ke naye khona lokho ngabemfaka ukuthi hayi bafaka uKhumalo kulungile la uyabe ngukhumalo kaRafael ngoba uyabe lizwezi labo lonke. Nxa befaka umuntu ukuthi hayi lo nguye ozaba inkezo yamakhumalo kadeni uRafael uzasala ngaphi uyabe ebamba yona leyo nkezo ebabambela bonke. Hatshi ukuthi abe yinkosi, inkosi esiyikhangeleyo nguye uRafael.
Manje ngemva kokugcotshwa kwakhe mhla ka 12 likhangelele ukuthi isizwe sikamthokazi sizavuselelwa njani.
Isizwe sikamthokazi sesizakwazi ukuthi sile mkhosi. Lawo malungiselelo angasoza abe yilokhuza sithi thina yifasitheve ngendlela abangakhangela ngayo. Kule malungiselelo umthokazi uzahlala phansi alungise zonke izinto eziyimfanelo ukuthi angaphatha njani abantu. Kwenzeka ukuthi kube ngumbuso opheleleyo ongasoze ube ngumbuso oyangisayo.
Manje liyavumelana lakho yini ukuthi nxa inkosi isikhona kumele ingene kwezombusazwe?
Hayi, inkosi kayingeni kwezombusazwe ngoba okwakhe kingdom yakhe. Bonabo ababusayo abakhe yibo abangaba khona kumbe ufake uprime minister kumbe ufake upresident. Kodwa yena uyabe ngaphezu kwabo bonke, uyabe ngaphezu kwenkosi ngunkulunkulu ophezulu cha.
Manje libona uhulumende ezamukela yini khona lokho?
Uhulumende lanxa engayimukelanga kodwa uzakwazi ukuthi amaNdebele asethikhethile inkosi yabo isikhona sebeyifakile. Lokho kuyabe kungokwakhe ayabe ezenzela khona ngendlela yakhe laye. Kodwa inkosi amaNdebele basebelaye ukuthi hayi ubaba sesilaye umthunzi sesilawo kathesi sizimvu zolahleko.
Hayi, kuyezwakala lingavalelisa uZulu.
Hayi, Zulu ngiyalivalelisa, ngiyabonga indlela kazigcwale zonke abantu besiya khona ukuyagcoba inkosi ngoba inkosi uqobo lwayo siyofanika lwa siyo yomgubho.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongile kakhulu ba.
Ngiyabonga.
Lo ke ngumnumzana David Mhabinyana Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko njalo engusiwalo ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngelitshiya izandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eSawima egxile kwele South Africa, unkosikazi Joyce Dube osichathisela ngenhlelo zokuthuthukisa impilo yabatsha abaziqhuba eZimbabwe. Siyakwamukela kuhlelo.
Okay.
Inhlanganiso yakho ibidingela amantombazana impahla zokusebenzisa nxa besesikhathini. Lokho iqhubekela phambili ngalomsebenzi kumbe sokukhona okunye?
Yebo, lokho siqhubekela phambili ngalomsebenzi and umsebenzi uyakhula. Lokho sisipha abantwana ama sanitary pads njalo amankazana lokho esanda esiba maningi. Uhlelo lukhula nje sesihambisa abanye esikolo. Last year bakhona babhadalelwe i-fees bathengelwa ama uniform. This year tusalinde ama donors ethu ukuthi ayebhadala esikolo. Njalo i-group isikhulile ngoba i-community yacela ukuthi kube labafana. Sesilabafana ku group yetu. Nakho siyathanda ukuthi sibafundise ukuziphatha, ukuzigcina, ayisikho nje ukudistributa kuphela. Ikukhuluma nabo one to one, siqondane nabo, sibafundisa. Ya abafana laba asibo bafana abancane. Ngabafana sebekhulile, abanye sebebuye eBotswana. Abanye sebezamile imisebenzi besuleka ngilolulungelo sibanda Thulani Ncube uAntoni loThobani ngabantwana sebeke bayazama le misebenzi babuyele basesikoleni ebhentini bazimisele.
Kulula yini ukuthi bebuyele esikolo sebekhulile?
Kunzima ngoba lamatitsha lawo acina engani abakuzwisisi ngoba sebekhulile, abanye phela bakhulile ukhumbula ukuthi bangangabotitsha. Kuba nzima besaqalisa kodwa ke bazimisela. Ngiyakhumbula uThulani wayele grade elishaye emhlane, but ngiyakuthi ubesikolo besesifuna waligunda engafisi lokugunda igrade lakhe, but ngoba wayefuna isikolo. Abantwana laba bazimisele kakhulu, njalo uheadmaster wabo baphethe kuhle, uyaba-accommodate, abatshele njengabantu asebekhulile ukuthi uyabona lokhu ku-wrong kanje 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 kanje. So labo baba ngabantwana, ngikhuluma kunje ukuba late esikolo vela bafuna ngangcono basuke ekhaya ngo-5 because they walk a long distance.
Manje besuka lapha bazabuya,
besuka lapha sisazama njengamanje bengilokhu engigijima ngoba ukuthi bakede ngoba babuyele ku-form 3 not ku-form 4. Baku-form 3 next year ngu-form 4. After form 4 kuyini esizakwenzela khona laba bantwana ngoba soze sibabuyisele esikolo baphinde bahlale phansi. Sengikhulumile lama-organizations amaningi apho ukuthi bangasincedisa kanjani. Ngikhulumile le-Global Kingdom eyalapha e-South Africa e-international ukuthi ngilabantwana abanje bandawonye namantombazana singabenzelani. Ngakho bazimisele balungiselela ukuyafika ekhaya ukuthi baye babona laba bantwana lesikolweni sabo labotitsha babo.
Zinhlelo abazaziqhuba bengaqeda isikolo kumbe babe besenze eceleni ngapho befunda?
Njengoba kungelabantu abababhadalela i-fees abaqondane labo besicela kumadona sicela kulalabo, kufanele benze ama-projects, income generating projects, ngoba vele ngabantu asebebakhulolungelo nabothulana. Sekufanele ukuthi babone ukuthi bayazimela babe le-responsibility yokuthi i-timetable yabo bayisebenza nini, nama-projects abo bawasebenza nini. Sizacela labazali ukuthi babancedise, labotitsha babo bayabancedisa kakhulu. Abantwana laba sebele-team yesoka bayahamba indawo zonke.
Lisebenza kuziphi izigaba zelizwe?
Besiseseku-Watford eMzingwane ngaphansi kukakhansila uMoyo. Asikaqhubekeli phambili ngendaba zokuthi ama-resources. Sikhuluma kunje abantwana bakabhadali, kambe uthi ungafuna futhi kwenye indawo ungakakhona. Yikho ngikhulume labe-global ukuthi into lingabi nge-MBC ngelo-Watford lensezi kuphela, isigcwale yonke indawo.
Leyo bekuyingxoxo lesiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eSAWIMA, unkosikazi Joyce Dube esixoxe naye eseJohannesburg kwele-South Africa. Asibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlangani khonapha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile, ube lelanga elihle. Makamafikizolo isigcibela uhlelo lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba zalamhlanje. Amabandla ezombusazwe athenhlo amehlo kobulawayo. Izisebenzi zithi azilathemba lokuthi iholo lebonus lomnyaka wonalo liza kuza ngemfanelo na. Silugciba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.